Ukuza ukamongameli uMnangagwa siyakuthabela kakhulu ekuthini ucreate i-awareness uyeza uthi etshengisele uZulu ukuthi yena njengomongameli welizwe leZimbabwe uyabuya sobala ezohlatshwa phambi kwethu. Inkokeli zezakhamizi siyabe sikhona ukuthi sibone sibili ukuthi umongameli uhlatshiwe. Lokhu kwenzela ukuthi etshengise kumbe enike abantu izibindi lokwesaba lokhu abalakho ngamajekiseni eChina. Ukwesaba kwabantu kuvamile ngoba kukhona esingathi kulama conspiracy theories amaningi esihlangana lawo kumedia, njengoba usazi lawe baba Nkomo ukuthi siphila esingathi kiyo kudigital world. Bakhona abantu abalama intentions angayisiwo, bakhona abalamantu abanama intentions achiyeneyo abangafuni kumbe abasenda i-information e-negative. Ngifuna ukuthi ngitsho ukuthi kuthangi mhla ka 20 besile meeting lo honorable deputy minister we health uDr John Mangwiro ongudokotela lo Dr Hobe ongudirector ku Ministry of Health. Laba ngabantu esingathi ngesikhiwa ngama technocrats, they are medical professionals esiwaziyo njalo ukuthi ngabantu beZimbabwe, abantu beZimbabwe esikwaziyo ukuthi balothando lathi ngabantu abafana lathi, besikonfirmela besitsho nje ukuthi labo bayakukhuthazela ukuthi abantu behlatshwe ukwenzela ukuthi nxa behlatshiwe abantu umkhuhlane lo wasozukontinue umemetheka.
Izakhamizi zefolo sizona zithini, ziyavuma yini ukuhlatshwa?
Izakhamizi zilembono etshiyeneyo ngayo linto, njengoba nitshilo ukuthi siphila esimweni sokuthi information ivela endaweni ezitshiyeneyo. Endaweni ezitshiyeneyo zifana lokuthi abantu babelama intentions atshiyeneyo, bepusha ama agendas atshiyeneyo. Kodwa ungathola ukuthi bakhona esigabeni sethu ama residents ethu eVictoria Falls abangakuzwisisiyo ukuthi kulungile ukuthi bekuthathe. Abanye besithi bekubona kukahle, besithi bavume uhlatsha. Namhlanje sikhuluma sinje kulabahlonitshwa abahlatshiweyo eVictoria Falls Hospital, lezinye izakhamizi ekade zigcwele zilayinile zifuna ukuhlatshwa. So lokhu kutshengisela ukuthi bakhona abasebelolwazi lokukholelwa ukuthi ivaccine le iyasilisa njalo iyanqabela ukumemetheka kumbe ukugula kumbe ubuguli obungathatha impilo yomuntu nxa osuyihlatshwe le vaccine. Into eqakathekileyo esicelileyo thina kuMinistry of Health through uDr Mangwiro yikuthi thina sathi i-information loyo kumbe ulwazi lolo alufakwe ebantwini beVictoria Falls ngama-languages atshiyeneyo.